Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxosha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla le-CCC ngoba beselisiya nganxele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uThabane into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwela Mandebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabane wakhe esenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawa aqume insimbane eyiThabane.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni iningi lingezesigaba seMathopeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlane.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganxele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla le-CCC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize ungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ibuqo ondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlale sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana lalaphana abantu basale sebedobha khonokho kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiyaphambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. Icongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundisi abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Jabalala, Mpophoma, Mkopa North, Chegutu West, Zwimba East, Sege leKoromozi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasolunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Sebekade ngenzele amhlophe ngukhala ngisebenzisa kuthiwa iChabangu usekunika isikhundla usekunational angazinational executive ngenational bani ele labochabangu ukuthi usuyiphatha amandla esikhulu enhlanganisenini labochabangu. Kodwa into engidalisayo mnumzana Fiso ukuthi into yenu la uyayazi mfowethuka ivele i-graceless bakithi into nje engiyenza ivele lingela bufakazi obugcweleyo iyakwazi ukuthi alifuna ukuthi zam-P F ithole ithuthe akulajati eshini ngalanga ephilizela ukuba lithi lifuna ukurekhola ama-members e-PPC lehluleke futhi lina ukufida ama-members enu kumbe lapho elifilda khona ama-candidates enu ngase livale awethu ama-candidates enu ehluleke kuyina nxa lithithi i-PPC eliyo ekhokhelwa ngu-advocatenhlamisa iyayimpoza ama-candidates lina elingayimpoziyo asikabesizotha kune-primary election or whatever process elisebenzisayo ezekhethe i-candidate liphonguvuka selifakile nje abantu I'm going to go to the next one. umntwana kasiyomfihle ukubana ifamily eyi-one ibifuna ukungena ikhokhele imatao uvanywa ngomunye ofana labo baba uPrince Dikeko abavele besetshenziswa ukuthi kube yibo abantu abaletha abantu bangaphandle emathekele
ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela
ngiyabonga dadewethu ngemvana kweminyaka yonke leyi uchalwangu labo besifiso baqhubeka bona besilwa lamandebele kumbe lamashona kumbe lo mhlobo othize thina silwa nezanuphiwe sesiyazila yiningi ndezi labantwana bezimbabwe yabantwana bezimbabwe kabanyimbikelanga ngamashona kuqhili kumbe ngamandebele bayindebele yezizanuphiwe
ingqobe yisikuwe mnumzana Siso
ela ukumkhumbuza ukaba indlela ukuthi baba ndlela baphendeke ebantwini begaba lapho akhona kumbe iprovinsi lapho akhona ukaba indlela abe lesiqiniseko ebantu nacela abantu iqiniso engathi uchazange wenza into engayiyo njalo amlebhule izanupa ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo wathi uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi lokukhuluma u-a njalo kanti kemathekeni nothi banzelelani izigebengulezi ezigcinwe ngabantu beharare ondlela ukuthi babuye bazodiploya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisile iqolo iqolo dadewethu njengoba umfowethu umbuso ekhuluma ukuba uthabange into abayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwelamandebeleni bengitshela ukuthi ngichallenge yena uthabange wakhe esenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni nakobulawayo kule ndlula kule ntimbane eyithabango abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakale esedlula eyazokho esiyezokolo siye emapolisi esihlakatshane njengoba esithi into ayenzayo iyenza ethanda ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uthabange uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uthabange kabafuni nakuyibona singajeni ukuthi bayethi sichithe isikhathi likhuluma into yamandlwayo
ubone ngani kungamehlula lokho yini umnumzana Thabango mnumzana Siso
ngizamphendulela uThabango ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa indlela yokuthi alethe abantu besishone nokuthi bazobuya ezobuya abantu bemathebeleleni ngithemba abantu bemathebeleleni kumele babekwazi futhi ukuthi obuyaka ondlela ngokubaza othi Msibeko yibo ababuya lamashona esigabeni semathebeleleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi ilimi le
ye kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni
usekelo ulaso sibili sike senza nyamangala ukuthi ukuba indlela ipolitician enjani engalandeli i-social media mhlawumbe ngakuyikuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona ibe lo mhlangano labo baba uThaba i-two weeks ago i-I'm not mistaken ephelandaba dakalala lapha ekebesisethula khona i-candidate ye-CPC umama uMoblessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abathengi bethokoza bevumelana nento eyenziwa ngubaba uThaba
lapho ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabango njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South bebexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Inkomo esezifile ngendlala elizweni iningi lingezesigaba seMathebeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700. Lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe iningi lenkomo zesigaba seMathebeleland South bezilokhu zicuba. Sixoxe le ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo.
Isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selino okungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzabanzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kaso zathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi, utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke, njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobubunenge ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangazisebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Akukhethi thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono, beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplace lezo. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yiso isikhathi sokuthi khathesi beqale ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama-winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabiko, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo eganyeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe ikota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Yele njani ku-Studio 7, njani ku-Studio 7. Lami ngiyasapotela ubaba ukuthi kona utshaba ngakabuzwa ukuthi kade vele kahle kahle ujongeni. Ujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni. Lami ngiyamsapotela ubaba ukukhuluma nakuseni ukuthi utshaba ngujongeni ngokuchitha iphathi ujongeni akabuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalaleli azifundwe nathezethu. Zwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezana. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni siyazi ukuthi izana ayilanto eyilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikubona lapho for 14, now it's 44 years? Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengayo. Asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyana ezakudala incwadi zisafa kwama-post. Nowadays kule technology engabe lokhu ekhuluma amanga la uqalile uGebhisi Bholani siyamuzwa nje uyakhuluma angazitsheli ukuthi uzowina umthuli Ncube wafakela abantu beCardo Park Wi-Fi mahala wadliwa baze basebenzisa usengezo Thabangu ukuthi arecall wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayehlaye incintisana nakhona eCardo Park ba-right sibili baGebhisi Bholani angithi yibo bayeka ukukhupha amadamu ukuthi ubulawayo azathola amanzi kunini besembusweni kunini betshontsha igolide kunini lokhu betshontsha nje ama-resources ethu kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba kube zindlovu zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo-Joseph Chobe ukhuluma nje kathesi angithi usuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lelo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidukula indlovu senganikezela senganini elazizalayo
good afternoon Studio 7 how are you? I'm calling, I'm recording on this audio to say, keep it up. Kwele pambili, nisa zisa nge indawesi nseka, ezwe nge ntupelo, Liliana, Liga Mnangako, Nabong, Mvelase.
Yes, salu wunani, Studio 7, mtandu uvuli sabonke nje, abako Lutho, Unyoni, minayungu Abi, Lutho, Unyoni. Ngisemadema enkaya ngithanda ukuthi mbulise nje usiso sedola ngale dogo ngale ngibuye mbulise lo mfowethu sekhezi udriver dogo bese ngithanda nje ukuthi mbulise labasedrobheni nje obuhle sibanda laba kubabazala phela busi ngabazinduna ngithi uNkulunkulu angaba nathi sigcine sesihlala ukuziphila mina ngisegolo kwamanje ngapha eDivitude ngiyabonga
ngiyabingelela kuStudio 7 ngiyisakhamuzi saseKezi eSt Joseph ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntanami kade esuka kuGrade 0 kufanele eGrade 1 bamphenduza ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala ischool fees bathi uzabuya esikolo and ma ubaba wakhe esesebenza ngingubaba wakhe mina engikhulumayo angazi ukuthi kwabe imfundo ephakeme alukho usizo abangangisiza ngalo ukuthi umntanami abuyele esikolo funde njengabanye abantwana angahlali ekhaya ngiyabonga
Studio 7 lapha kade ngicela ukubuza ukubana besicela ukuthi omunye we-CCC akasichazele kahle ngosengezo Thabangu ubana usengezo Thabangu yena uvele kuyini ku-CCC yokuqala usengezo Thabangu yena nochamisa balokuhlala phansi wakhulume etafuleni na 3 usengezo Thabangu edaleli iparlamente wangena njani esiyaxotsha laba abanye abaxotshayo so yinto ade sifuna ukuyizwisisa lapho zibona ukuthi kati yena ipower yakhe leyi wayithola njani because ingane kuyahlupha kwinto kwakhona ngani kuyahlupha
siyalibingelela kustudio siyalibingelela kakhulu siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala lingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana lalo lesikolo lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo sibekile abantwana phansi kabafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhatshana lamanzi agcwele izifula ukuthi sithathe abantwana sibafake emanzini sikhanyele indosi siyayisaba sicela uncedo bakithi sicela uncedo lisincediseni kumbe kusinika amacebo ukuthi yenzani so ngoba sesizame sazama imizamo yonke kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kiyo
Studio 7 njani nonke siyabonga nje sikhethela sona abantu ba-Studio 7 kodwa sesingathi sesisola abantu ba-Studio 7 besiyithembe kakhulu kodwa ngathi sesilisola ngathi mhlawumbe selisidla nezano ngoba izano nje silicontrol ukuthi lenze kanjani ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu labo elaziyo ukuthi basizwa ubuhlungu abantu bakaJabanga ophukeni abochuma abantu abafuna ukukhonoweza abantu abangabathengisi siyacela ukuthi kwesinkathi kulekelele ukhuluma nabantu abafana bochuma nabogawula abasusa ubuhlungu lekele inike abantu besibesiko kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi eziba ifuna kube njani ngoba niyazi nabantu ba-Studio 7 ukuthi vele iZimbabwe is not a country at the moment it's just a house of a poor man uThabangu uhlala ekhuluma idoda akabonakali uThabangu akanadirection akabonakali ukuthi kahle kahle vele uThabangu ufunayo mazimbheka thina simbona ukuthi umthengisi from the things that I want to say, whether I do get a band to who is either or go to EST, what happened, this is Sivatawa Maz or Chamisa in company. What is that? The Makotia win, one hour and duty, and was to save Chavang Lunda Wakai, because it was a crude game of Kurumarawa, as we should show. Kali kumi na wabantu wa maupo isikini chavali, noma ubali. Katele mwuzo wabantu wa zanu, nukuma na mtu wa nilawati, kumi la kichwazi. Chavongo.
Evo bantu wa Studio 7, ninjani ya libingelela. Ninjani zulu kona ngapo, hai ngapa belisina zishobu. Mtela la migeli mngizizwe mkuluma bantu wa Studio 7, nisesontala kuwa telu.
Hai luka kumaka foto, ujose chuma nkwela kwa uskwenele. Abantu ba maleke live, wa mchelila abantu kwa wazari kichu. Akura kutoka ono, opelele kando, onga kutela kwa mchelila no fiesu. Abantu kwa mbode, sile bache ba mchelila matupa. Uwe ostano sisi wa wile mbuzu kutuzu kukona hini kupanoti. Uzu anjani yeti. Abantu kwa mwafunda, abantu lawa, abantu kwa kacheli. Kwa wanto wanga rani ngaitulabu. Kambe, ii toba ngaitinja encha hini. Hini ni toba ngayese, encha wanto kwa kiesu. Kwa hini mnangako, uyo mpoli le because Vega Manje, I want to buy a face special. Can you go people in this field? What are we trying to send your map by election? Why do I tap on my little news? Is all Kunus in the Quarto, Kunus in the Dam, Kunus in the Way, Kunus in the Wayamas? Kumaje wapi kodwa ngendlela ukuthi lo mnaka kwavula umqondo wakubonile sonto ngayicabanga le yena ucabanga lokwakhe nje ukugana njengalokhu ihlale igagile kuphele emqondweni wakhe cabanga ama-bar election kayi-3 per year kunjalo kusetshenziswa imali kodwa abantu belala bengahlanga la bexosha abantu ephalamente ngamasifomu abantu abavotelwe ngabantu nangoku njezethuma bamalile
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lonkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edalele Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Siqoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai kuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le Russia.
Singa tisikhangele ngale e-Ukraine. I-Ukraine ayi yamangalisa wonke umuntu phansi lose lonke jikelele. Ngoba asingathembanga ukuthi i-Russia bazayi chaya okunje. Ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi, but i-conventional infantry war ngantwa abantu be-Ukraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impilana isiqalile, iRussia yayisithathe yonke iUkraine, but kathesi sebefuqwe kachana baya kachana duzane kwama-borders eRussia, even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Ayi, okokathesi sibona ngantwa impilei iUkraine ye enqoba yokwakathesi. Sibona laye uNomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line, which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye atravel. Lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke, iAmerica and everywhere else, nganto akwanceda sibili ngoba labo abaAmerica le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi, ongasebenziyo yikuphi, and it has proved to be deadly against the Russians. Ngoba siyakwazi ukuthi ama-Russians amaningi asafuni ukuyahamba phambili lama-mutiny abo abayenzayo.
Ubona ungani impi le yimpi esifika emaphethelweni na, kumbe impi esizabona iqhubeka okweminye iminyaka?
Lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime nganto akuzaba lama-talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane. Ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi uNumzana Biden engaphenduka, hhayi kuyabe sekunguphela kweRussia. So kwakathesi uyabe senegotiata laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje.